Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayinwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Amalunga enhlanganiso ezimeleyo ebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo kungani holiday, uthola abanye bethadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakuboni ukuqakatheka kwe-Unity Day ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abeforma zabo.
Lamhlanje ke bekulikhefu lelanga lokubambana ele-Unity. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa izanu le-PF Zapu asibancedanga ngalutho empilweni zabo. Kuwoza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculo, silomculi odume ngomdumo we-Afropop le-disco. Ukhulekani bethule wazakala ngelokuthi Cooksman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kwenziwe ngelanga lapho okwalobelana isivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwebandla lezanu lele PF Zapu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abatshengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lwegugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhejuli kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukutshengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayinwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala omunye obetshengisela uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lwegugurawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Ye, asina unity esiyiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa, njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo uMnumzana Mavela Sindiweni uthe kukhathana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lwegugurawundi, njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokhu esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awokuthi bygones be bygones, hayi uyazisomela, unless and until sibe lejustice abantu abayizigugurawundi babotshwe kube leqiniso indaba leyo ikhulunywe ngayo, ama-families a-affectwayo akhomba sethwe, sibe lama-rape burials abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithi khona kula gugurawundi indaba yegugurawundi yaso zivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo loMnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yi-Unity Accord mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulandela ukulwiswana phakathi kwamabandla la, Kabe esithi uvimba amalwe cacha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo. Igugurawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983 kusiya fika umnyaka ka 1987. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye. Iningi labantu emhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yiZanu PF lezaphu asibancedanga ngalutho empilweni zabo, njalo ilizwe lokhe lathola uzibuse. Abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele okungcono kwelakusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla lezaphu athatha isikhathi eside ukuphuma kusivumelwano somanyano we-Unity Accord besesabela ukuba owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe angayiphinda into yakhe yokubulala abantu mahlayana. Ibandla le-PF Zaphu langena ku-Unity Accord ngompalakazi 22 ngomnyaka ka-1987. Lebandla le-ZANU PF kuyindlela yokuvikela ukubulawa kwabantu mahlayana libutho le-5th Brigade elalihlome liphelele. Izaphu yaphuma kumanyano lo ngomnyaka ka-2010 ngemva komhlangano we-Congress ngoba babengene kulumanyano ngemva kwenye njalo i-Congress. Owayengumongameli uMgabe labanye bakhe ababalisa osengumongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa, uSidney Sekeramai, uParence Shiri, uConstantine Chiwenga labanye babulala abantu abadlula inkulungwane ezedlula amachumi amabili i-20,000 eMathebeleland laseNkabazwe. Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, uNkosikazi Monica Ncube uthe bathwele nzima abantu abasebenzi njalo abalazithupha yikubamba nabani okuletha inkethabe chabi lendlala.
Konke lokho kwenzakalayo mhla ka 22 December kungenxa yeUnity eyaba khona phakathi kweZANU PF lezaphu. Mina ngokwami ngibona ngani sokulihlaya nje, sokulizaba nje, akusela nje eqhathekileyo ngakho. Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo, sokungani holiday, uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakubona ukuqhatheka kwe-Unity Day. Ngoba sikhuluma njengalokho kwalomnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abaforma zaphu.
Olwela amalungelo oluntu, uMnumzana Efi Ncube uthe leli langa le-Unity Accord liqakathekile ngoba laphephisa ukubulawa kwabantu.
I-Unity Accord iqakathekile kakhulu ngokuba kwaba lusuku umhlaka 22 December 1987 olwamisa umbhuqazo wawuqhubeka ubeka kuzange kwenziwa leyo nto kwakuphela abantu du. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu ngalolu suku babheke emuva, bakhangele emuva, bakhumbule lapho sivela khona, bangakhohlwa ukuba kwachitheka igazi liningi kakhulu, kwafa abantu abangelacala, izingane, omama.
UMnumzana John Zolani Dlamini, umabhalane jikelele wokuqoqwa kwenhlelo kuZaphu uthe kabakho kuUnity leZANU PF njalo lesi sivumelwano saba yi-ceasefire yokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Thina sikuthatha ukuthi kwaba yi-ceasefire yokuthathi lapho abantu bakithe eMathebeleland abaphumula khona ukubulawa i-5 Brigade ehulumende, abantu be-Midlands lapho kwamakhona ukuthi bangabulawa i-5 Brigade ekahulumende. Yiko ke sekusayinwe lelo phepha elingahlonitshwayo yithi saphuma sada sibuyele entweni ibivele iyiyo ngoba linto besingayingenanga. There was no goodwill ku-unit.
Umnumzana Kenani Ncube obona ngezomvikela kubandla lezaphu uthe i-Unity Accord yadalwa ngemva kokuba umongameli uJoshua Nkomo esekhonjwe ngombhobho ngakho iyize.
I-Unity Day leyokuthiya ingabi khona mina ngithi ivele kayikho ayizange ivele ibe khona ithola nini yaba khona ngenxa yokuthi umdala uNkomo president wezaphu wase kufaka umbhobho ekhanda lakhe ukuthi ngaphandle ukuthi wezi unit abantu abe mathebelelenti supporters ezezaphu iregardless ukuthi mathebelelenti ngumashona leni umbhobho la ukhona ekhanda bayahamba
ethi iUnity Accord ayilethanga ntuthuko kodwa abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe yibo abaqala ukugcwala emandebeleni baqala amabhizimusi kusiba nzima kwabalapha ukuthi bakwenze lokho
azange kube nempumelelo izinto ngapha emathebeleni lemiglens azange siye sitshengisele ukuthi ziphele ziyangaphi but into esayibonayo yikuthi kwase kulethwa abantu abanenge abavela kwamanye ama regions sebezogcwala lapha bevula ama business be employ abantu now as if lapha emathebeleni the part of Midlands abantu kabakho kwaba lobunzima ukuthi uthole iloan yokuthi uvule ibusiness so iunit really azange siyibone ukuthi kanti ivele sibili uncedo lwayo kungaba kuyini
amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena ubike ukuba iUnity Accord yaletha ukumiswa kokubulawa kwabantu ngakho ke lelo langa liqhakathekile loba nje izaphu siyaphuma kulowo manyano kulandela ukuxega kwaleso sivumelwano
siyalijabulela kakhulu ilanga leli eleUnity Day kodwa njengoZulu omnengo weMathebelelendi isikhalazwe sasilazo ikakhulu sikhangela ingqubekela phambili ebesingelayo sasikhangelela ukuthi singathola iunit okulandelayo kuzaba sinhlelo zentuthuko ezizathuthukisa indawo zakithi silokhe singakakutholi lokho ngakho lanxa silijabulela usuku lolo kodwa sithi hayi kasiboneni phela izithelo zentuthuko
lamuhla iZimbabwe inanza ilanga leUnity Accord kodwa uZulu wakobulawayo uthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani savalwa ezweni akula zikolo akula madamu izibhedlela imiduli akula mpilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iUnity Accord bani elenketha bechabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalwa impi yenkululeko bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya lolodaba olwesivumelano seUnity Accord usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umkandla uthi sekulempawu ezikhomba ukuthi isivumelwano lesi singahlonitshwa phansi kombuso kamongameli Mnangagwa
siyakhangela okwakuqala kuarmy amagenerals lana khona laphana izibra liyani sibe sesikhangela nje ngapha ngaku political side yesilayo laphana uObet Mpofu lo uSimon Khaya loKhembu Mokati obo laphana nalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana nalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadebeleleni o izaphu on its own njengezaphu so umesiko lona lo khona wona lo bekhona lo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibale lithi zani ukudiliza ibale lithi zaphu kusala uPF kuphela abantu bebe patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi and trained person sokuthiwa khona ulida i-liberation movement engazisifakoli ngento zakhona esidla nje kuphela ekholisa khona kana nje ayekwenza nje ukwezithiwa zakhe lezi kodwa nje political and then strategical ukuunite abantu umuntu lwana kade ligovu
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani
I think upresident izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa yiwomafens iyakhona ayibanjwa yilokhu zele yizapho kodwa ke embuthweni laphana uValerie kase from Zipra ukhanda umwonza from Zipra umama lowu nasithindovukazi ekaMnangagwa so uAuxilia ubhodile ilizwe lethu ufikile eBulawayo ufikile eBhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umama lwana sindizwa ukuthi ngugrace ngathi umuntu esitaradini ngendlela yena asiziphatha ngayo ebantwini ngebantwini abanemhlonipho kasengelayeke kuthi
iningi selimelele abasekeli bakamongameli
kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona kuyani ukuthi o-vice president bebe yi-2 kumele khona khana kuvalwe lokuthani patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wakhe sokuphendule lokho hayi lokhu ukuthi khona omunye izaba ngalisokazana omunye usekela ngomunye umhlobo lwana ngokuthi asinake si-unite abantu into eliyana ngazabe iphele nebantwana ingasina into enjalo but abantu bangawazithi iphathi yethu yi-PF i-PF leyi iyi-motherboard kuphela ngathi kuzanda le-zipra lokho ukuthi zanu ka-63 izaphu yikho kwehlukanisa abantu khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ongalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Oku-live talk lamuhla sixoxa ngomanyano webandla le-PF Zapu lele-ZANU njengoba lamhlanje kulikhefu lokunanza isivumelwano salumanyano esatholwa mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kanye lokumiswa ukulwisana kwele South Sudan sikhangelelwe ukulotshwa sihle siqale ukusebenza ngelanga lekhisimusi ngomvulo. Lokhu kwenzakala ngemva kwenkulumo ebeziqutshwa okwamaviki ambalwa edluleyo phakathi kukahulumende labamhlamukeleyo ebezisenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Ele Taiwan lele Japan abikwa esebenzelana ukuthi kube lesivumelwano sokuqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi esigabeni sezihlengeni se-Mid Pacific Isle of Okinotori. Amapolisa abophewa engumphathi ntambo wezokulima umnumzana Joseph Made kunye lowaye ngumphathi ntambo wesigaba seMidlands umnumzana Jason Machaya bebethesa icala lokungethembeki izolo. Lokhu kwenze ababe ngabaphathi ntambo kuba kahulumende kamnumzana Robert Mugabe asebebotshiwe baba bathathu. Omunye owesithathu waye ngumphathi ntambo owabotshwayo ngumnumzana Ignatius Chombo wayengumphathi ntambo wezemali. Bakhona abanye njalo abalezikhundla zaphezulu ababotshwayo. Okumqoka yikuthi bonke ababotshwayo bakhanya babesekela ixuku lezanu PF elithiwa i-G40. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi ukubotshwa kweziphathamandla lezi kutshengisa ukulwisana kwabasekeli bebandla lezanu PF hathi ukulungisisa umnotho njengalokhu okuthiwo ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuthangelele ukuthi leyi yimpi yezanu abantu ababesilwa uMnangagwa nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi be-extortion zanu. So ulwa khonoku ukuthi bamthetha kuzanu uyakwazi into ababezenza ezimakhe ezilabo besene bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayafikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba kula nje enkulu ezenzakala but just trying to fix them sokuthi konoku ababekumenza kona naye ebazwise ukuthi nawo yenelisa ukuthi bekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebe bangaki abeqembu lona lele le-G40?
Engibona lapha ukuthi bazaba qeda ngabe kumele sibize baqede, but will I need i-party intact ukwenza ukuthi kulama-elections next year, so there be few sacrificial lambs. Singakhokhi bakhona abanye abadele ukuthi ivota sebekhosile i-flow bayangangalo kamnqaka, so balithona abantu abazabamnyama abazabotshwa, but ambabone babopha bonke. Singakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abakhiphe imali manje belizwe bamele beyibuyisele leyo mali. So lapho-ke athayimele ukuthi nje akhangele ukuthi abanye abantu engelawo macala abo but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha. So ngibona ngenxa ukuthi ufuna ukuwina i-election, ngabambisini ukuthi uyenza something ngento e-corruption day, angababopha sibili bekubaminganyana.
Manje nxa sikhangele kona lokhu okwenzakalayo, kungakutshengisani kwelakusasa lebandla le-ZANU-PF?
Into ezabanceda ukuthi ezibabhasela opposition, ngoba ngithemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakuzamupiyefu. Izamupiyefu ngisakangisizwa abantu besithi iqinile, mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu babophana kulama-structures. Bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho, abantu bangabona ngani kwemiguquko nje kwezomnotho lapha, sengabe sekuthiwa ngcono akusela amaphoyinti emgwaqweni, akusela corruption, bazambeke emnangakho ngoba becabanga ukuthi inhle. Kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 laba abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kune-forum sango. So kuzimanyana ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha, ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaha yonke.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Unkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, ummeli weMathebeleland North edalela ePhalamende owangena ngezikhundla eziphiwa abesifazane, ukhaphe umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa izolo ukwethekelela ibhinga. Injongo yalolu hambo lukankosikazi Mnangagwa ibingeyokubona intandane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze azibonele ngawakhe amehlo udubo olubhekane lazo, ukwenzela ukuthi abone ukuthi angaziphathisa ngayiphi indlela. Unkosikazi Mpofu utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathele intandane lezi izipho zekhisimusi ezigoqela ezimnandi, amathoyi okudlalisa kanye lengubo. Ubuye wathi benza inhlelo ezichiyeneyo ezokuphathisa omama beMathebeleland North ukuthi bazimele.
Injongo kamama uMrs. Mnangagwa ibingeyokuyabona intandane, indawo lapho kugcinwe khona izintandane ebhinga. Ibhinga iningaphansi ke-March North.
Litholene ekufikeni kwenu khona le bhinga?
Sifice ukuthi kule ntandane ezigcinwe ngakwi-Church ye-Roma, i-Catholic Church khona ngale, safica ukuthi kulabantwana abazintandane ababathatha khona ngale esigabeni sedinga. Abantwana labo bagcinwe khona ngale, bahlala khonapho kule ndlu lapho abahlala khona, abagcinwe khona. So umama badela nje ukuthi dala ikhisimusi labantwana, abone njalo le nhlupho abamalazo njengabona abagcina abantwana.
Inhlupho elizibonileyo zihlanganiselani?
Inhlupho ezikhulunywe kabanzi kakhulu ukuthi kule mswelakalo kakhulu khona ngale ezokuthi njengamagetsi amalayithi, bona njengabantu abagcine intandane abalakho kunene ngathi abalenzuzo ngakho ukuthi bazuze imali yokuthi bazibhadalele amagetsi. Ngakho-ke imali yamagetsi kuthiwa yiyo esiphezulu kakhulu, njalo la manzi njalo ayahlupha khona ahlupha ehlupha ngokuthi layo imali yokuthi babhadalele amanzi khonapho abajela khona abantwana indawo yokuhlala yinto ebathwalise endlini.
Lingabanceda ngani?
Thina esingabanceda ngakho khona ngale kuma-orphanages, yizinto ezinjengokudla. Umama ubaphile ama-food hampers abantwana laso isikole layo i-orphanage yona leyo, bebephiwa kuma-hampers aphana bembona nje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi, bebebaphiwa ingubo nokunye okungamathezi njengoba bengabantwana ukuthi badlalise lama futha okugcoba lama sepa okugeza bekukuningi ngokuyizinto umama baphathele khona.
Kulezinye inhlelo elizikhangeleleyo ezingaphathisa abantu abangomama ukubana bathole ukuziphilisa?
Sina inhlelo esizikhangeleyo njengabomama, sifuna inhlelo ukuthi umama enelise ukuziphilisa yedwa, angameleli ukuthi kumbe ubaba uyasebenza. Izinto ama-projects anjengowokufuya impuphu, owokufuya imbuzi. Khathesi uhulumende wethu ukhuluma ngokuthi kuzayenziwa uhlelo lwenhlanzi ukuthi omama bangenelise ukufuya inhlanzi. Enithemba kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi omama basebesenelisa labo ukuthi angakhepha ngebhodi lakhe khonapho kumbe ngekhaya, enelise laye ukuthi athele amanzi afuye inhlanzi. Inhlanzi lezana ziyabe zimphinzuzo ukuthi aziphilise yena le mbuzi yakhe.
Alo ke ngonkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, isiphathamandla sebandla lezano PF engummeli weMathebelele North edalele parliamente, ubexoxa ecingweni ekwabulawayo lo Gainer Gumede oweStudio 7. Akuza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculi odume ngomdumo we-afropop le-disco uKhulekani Bethule owazakala ngelokuthi Cooksman. Asizweni umsakazi weStudio 7 u-Ezra Jesus Banda exoxisana laye.
UCooksman ubengumsakazi olodumo kodwa ziyathunqa. Kwamanje usedume ngezomculo. Kunje nje uselabalandeli abaningi. Kakachazele ngembali yakhe ngamafitshane.
UCooksman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi nguCooksman, ibizo lakhe eliqondileyo nguKhulekani wakoBethule. Azayelwa edolobheni lakoBulawayo empilo esibhedlela laphana. Nxa ngicacisa imfundo yami yonke ngayenza khonapha koBulawayo, kodwa amakatari waqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yiDede.
Abantu abaningi bawujabulela umculo wakho Bethule, ngiwuzwa emcimbini eminingi ningi ngihamba khona. Kambe ngawo ubizwa sithini?
Umculo wami, mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa, ngiyayenza i-afropop, ngiyenza i-disco music, ngiyayenza leze sintu. Ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngima-Afrika, abantu abaningi bathi ma-Afrika bambanani. Kwasekubuya-ke kulandela idlalade ongizohamba, kubuya idlalade Let's Unite, kubuya idlalade oliphindile enyasarandi engayenza lo Denchanda. Then kukhona-ke ingoma la engathi khona ngithathe umculo wakithi wesiNdebeleni ngokuxubanisele house music, yikho kwaphuma khona ke ingoma lethi Vumelanisa Ngoma.
Hayibo, yakhathaza kakhulu le ngoma. Sadlala ngayo amakhisimusi ambalwa adlulayo, nanamhla iyatshisa. UCooksman lo, kanti yena vele usebenza lobani?
Sengisebenzela abaculi abatshetsheneyo ke kugoqela abadumileyo labafana ke abasaqala kukhona ke abafana abanjengabo Unity omayuzo wabo achoose ngiyangasebenza labo. Kubuya uConrad Qubu weSouth Africa, lamanye amarasta atshiyatshiyeneyo nje amabhendi atshiyeneyo ngiyangasebenza lawo. Ngikhangelela ukuthi ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakuzinga eliphezulu.
Sikuhlelo uOza Friday silo Cooksman umculo wakhe ulohlonze bakwethu. Umnyaka ozayo uzofikile, kambe ngawo siphatheleni weCooksman.
Uyabona Tshisa, mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ekusakazeni ngoba ngingumsakazi futhi akithi ngoba ngelinye ikhono enilalo. Kodwa umculo ngizame lokhu ngiwuqhubekisela phambili njengoba ngitshile ukuthi-ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi. Yikho engikukhangeleleyo-ke khonophiyana-ke umlayezo engingawuthiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi enizazenza-ke kumnyaka ozayo. Kodwa nxa amathuba awokusakaza ivuleka njengoba imisakazo ikhanya lokhu ivuleka, bona nizaziphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza.
Besuhlelo
nguhlelo ke Woza Friday lapho ebesiluyethulelwa ke nguEzra Jesus Banda. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Amalunga enhlanganiso yebheju likaZulu atshengisele koBulawayo lamhla ikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi sivumelwano sokubambana esenziwa izaphu lezaphu asincedi lutho. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.